Ye kulithuba elihle kakhulu kubaba uBiden ukuthi agcwalise isithembiso sakhe ngokufaka umama owesifazana ongumuntu omnyama eSupreme Court. Kuzaba yinto enhle kakhulu ezathandeka ebantwini abansundu ngo-2022 njengoba kuvotwa kunje lango-2024. Kuzamsiza khona lokhiyana kungalokunye ukuthi akugcwalise, kodwa lokhu kusemandleni akho ukuthi akwenze. Ngakho kuqakathekile ukuthi akwenze, kuyinto edingakala kakhulu 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 ngokuba omama bamvotele kakhulu, omama abesifazana abamnyama bamvotele kakhulu uBiden kuwona le umnyaka odlulileyo nje eza kuba ngopresident. Kusuke ivote likhulu kakhulu kwabesifazana abamnyama limncedisile. Ngakho ke kumele alibonge lelo voti ngokugcwalisa isithembiso sakhe sokufaka abamnyama abansundu omama esihlalweni sokuba ngumahluli weSupreme Court.
Alubana uBiden ethe wavuselela umnakano wokwengeza abahluleli balinkantolo, umbona ephumelela yini kulokho?
Akulula kakhulu ukuthi aphumelele umnumzane uBiden ukuthi angezelele amajaji abehluleli beSupreme Court ukuthi babe banengula lokho. Kodwa kuyinto abantu ikakhulu amademocrats ayikhuthalele kakhulu, njengoba nje ulinganisa ukuthi sekugcwele ama-Republican. Kanti ke into ezalamula eMelika yokuthi indlela yokukhethwa kwe-court kusuka phezulu iSupreme Court wehluzwe efika phansi, ikhitshwe kwezepolitiki, ingabi ingxenye yomkhankaso yepolitiki, kodwa isuswe kulokho eyenzwe ngendlela ezimeleyo ukuze lamajaji ahlale engazimeleyo. Hayi lokho sokusiba yokuthi amajaji lawa abe ngama-political activists awe-party kumbe acabanga ngendlela yebandla elithile, kakuhlanga lokho.